Siyalambulela kwesikhathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula umkhankaso wokuvikela udlakela lokushukuluzana ngobulili owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence onanzwa umhlaba wonke. Sixoxa nonkosazana Othilia Sibanda okhokhela ugatsha olubona ngezikhathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe abakuqoqileyo.
Ngiyabonga sithandekile. Ngingathi lo ngumnyaka nje obenze manyana elizweni ngendaba zenu ezikuthi kunokhetho, kuphela olinye ukhetho kubuyela olunye ukhetho. Kodwa-ke njengenhlanganiso siyenelisile ukuthi sibambane, ngikhuluma nje ngolwesihlanu besikomhlangano owe-GBV enkulumane hall lapho okade kubanjwe khona ngu-member of parliament u-Honourable Desire Moyo kuhlanganisela lezi Christians ngoba lapho ibhupha layo ekade ingxenye yalolu hlelo qakathekisa kumbe ngathi siphakamisa amalanga lawa alandelayo alitshumi lasithupha uhlelo lwe-GBV.
Uhlupho lokuhlukuluzana solunjani kulezi nsuku njalo abathinteka kulo bayabika yini emapholiseni kube lenyathelo elithathwayo?
Kuphuka ngoba nje imfundiso ikhona, ama-awarenesses ekhona, kugqugquzelwa kukhulunywa, kodwa udlakela angiboni ukuthi lumile phakathi kwezindlu ngoba bona okudala kakhulu udlakela lolu yisimo somnotho ukuthi obaba labomama sebetshona behlezi ndawonye bengenanto zokwenza. Kuvuka kubuzwana ukuthi namhlanje siyadlani, okuyikho okukalela khona ngoba indindo eminingi kumbe ukuhlukumezwa ngabesifazana okuningi uma kunanzelela kusuka endabeni ezimayelana nezomnotho kumbe nezokuphila phakathi kwenu okuyindingeko yemali. Umama ngumuntu olesihle, omama basuka bekhangele into eziningi, okuyikho okudala ukuthi umama sesiqele ehlukumezekile uyake kukuthele ukuthi lili kahle ngiye emthethweni ngendlela engifundiswe ngabona kumbe ngendlela engihlukumezeke ngabona. Kodwa umuntu ongumama indalo yakhe isikhathi esiningi uthi manje kufike kulesani igaba nomandla kathi umthetho ungasekho lula ukuthi ungamangalela umuntu uphinde wesule nje kalula sokusesulela khona ethethwandaba kumbe enkantolo. Ziningi into ezikhangelwa ngomama esintwini ukuthi bazakhangela ukuthi kanti wona umndeni uzangikhangela kanjani, abantu abanye bazaphila, ayibe kungcono usekazane ekhona. So kuyenza omama beyithale bencindezeleke ngaphakathi ngoba umuntu ongumama yena ngokwakhe mdalo wakhe, umuntu olesihle lesihlelo.
Embikweni eliyamukela layo njengabakhokheli emphakathini lifumana ukuthi ngabesilisa kumbe abesifazana yini abahlukuluzeka kakhulu?
Abesilisa ngingathi phakathi kwenani labomama abayi-100 abamunye ngoba abantu besilisa basutsha yikuba nguye nje ukuthi ungubaba yena ngokwakhe uyinhloko yomuzi, njalo akukaze kwaba lula ukuthi umuntu ongubaba ehlukumezekile ahambe ayezichaya. Okunye obaba abakhala ngakho yikuthi uma efika emapholiseni e-charge ekhuluma udaba lwakhe kususa ukuthi kuhlukumezwa ngumama, indaba yakhe ayiyamukeleki njengekamama ma efika. Obaba labana abafoni ubudoda bakhe, okwenza obaba labo ukuhlukumezeka kwabo kube kuncindelezeke kwenza singabikwazi ukuthi inani lokuhlukumezeka kwabobaba likhule okunganani ngezizathu zenyelo.
Abantwana-ke?
Okwabantwana khona kubuhlungu, abantwana bayahlukumezeka kodwa behlukumezana imvama bona kakhulu sebehlukumezana bodwa. Abantwabethu kathesi ngingathi angazi ukuthi ngingababeka ngasiphi isimo. Abantwabethu sebewayini bayahlukumezana ezikolo kunje bayatshayana bayabulalana izolo nje bezivalwa. Ungathola ukuthi ningi imikhosi ebekhona sebehlukumezeni kodwa okunye ukuhlukumezeka kwabantwana kusuka kwizidakaliso asebeziphatha ngezinga eliphezulu.
Leyo-ke kuyingxoxolo nkosazana Othilia Sibanda okhokhela ugatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kwinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.